Ngolwesihlanu umphathi ntambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana umnumzana Mike Bima uthe uhulumende uzasuza imigoqo le ebisenqabela ukuthengwa kwempahla ethile phandle kwelizwe ngoba isiwenzile umsebenzi wayo. Kodwa ke ngesonto uBima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi ukususwa kwale migoqo kungathatha izinyanga loba iminyaka ngoba uhulumende engajahanga lutho. AbeZimbabwe laba bathi loba nje besemukela inkulumo yokuthi le migoqo izakhitshwa. Ngaba sibone isizathu sokuthi kuthathe izinyanga ngoba umthetho wemigoqo le we-Statutory Instrument 64 kawuzange ubasize kodwa ubalethele uhlupho lobunzima obukhulu ekuseleleni imuli zabo ezisekhaya. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo eningi labomama abasebenza kule-South Africa bethumela impahla ekhaya unkosazana Victor Matutu uthi akakuzwisisi ukuthi kungani uhulumende engalungisi lokhu afuna ukulungisa le migoqo isikhithiweyo.
Kuyajabulisa ukuthi uhulumende usecabanga ukuthi asusele ebhani kodwa kube kungajabulisisi kahle senxa uhulumende ezathi usengathatha izinyanga kumbe iminyaka. Siyobe sikuphi thina ngaleso sikhathi kuthatha lezo zinyanga kumbe iminyaka. Siyathitha uhulumende kengasicabangela. Ngisema ngikuzwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe into ezokwenzeka njengakusasa nje. Kuyajabulisa ukuza ukuthi into ezokwenzeka mhlawumbe ngemva kwezinyanga mhlawumbe ngemva komnyaka.
Uhulumende wethula lomthetho ethi uvikela amankampani eZimbabwe kwabangela ukutshengisela ukulodlakela abantu bephikisana naye kulokhu. Unkosazana Mazulu Ndlovu uthi le yinto kufanele ukuthi aluba uhulumende wahle wayenza nyakenye ngesikhathi abantu besithi izakwenza impilo ibe nzima hathi lokhu asekukhuluma. Uthi iqiniso ukuthi vele impahla abazifunayo kazikho ekhaya.
Sithe kakhulu ngoba uthola ukuthi uyayekela ukuyithenga leyo nto lapho uma ufika ngale uthola iprice yakhona iphezulu kakhulu or uthola ukuthi leyo nto esitolo ayikho vele total usukungasazi ukuthi kumele wenzeni or sokukhosta ukuthi ugibele edolobheni ekudeni kanje uyothenga khona.
Ekhuluma emhlanganweni weziphathamandla zamankampani kahulumende amankampani azimeleyo nezinye inhlangothi obukhuluma ngokusebenza kohlelo lwezim asset umnumzana Mike Bima uthe lolu hlelo selufezile injongo zalo kanti futhi luhlangene lobunzima obukhulu. Amankampani akwele South Africa abasezimisele ukuphindisela nawo ngokwenqabela ukungena kwempahla zeZimbabwe kuleli. Nakwelinye icele lokhu bese kusenza kube nzima ukugcina imisebenzi ebicandwe ngamankampani abethenga lezi mpahla phandle kwelizwe. Kodwa-ke usephinde watshela iphephandaba leSunday News ukuthi uhulumende ufuna ukuqala ethule imithetho ezabamba ngamandla ingatsha zikahulumende namankampani ukuthenga eZimbabwe isilinganiso esithile sezinto abasebenzisayo. Esinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Thabo Nduwelo uthi ukuthi bona behola irandi bese kuthiwa bayethenga impahla ekhaya ngedola unzima.
Ngoba sonke siyazi ukuthi thina sisebenza ngapha sihola irandi. Irandi masilitshintshela kudola kusuke kube yimali eningi kakhulu ukuze uyethenga imethileyo yokwakha ekhaya. Kukanti ngapha eSouth Africa nxa ule randi lakho uyakwazi ukuthenga iyathengeka.
Le yinto esekelwa unkosazana Lavina Mpofu.
Sihluleka lokwakha, sihluleka lokuthi sikwazi ukusapota imuli zethu emakhaya njengezakhamizi. Uthi uma uthenga igrocery uthi uya kumalayitha kumbe uthenge into yokwakha uthi uya kumalayitha akuthathe imali ephezu kwaleyo mali wena obuthenge ngayo. Ma uthi uyathumela imali futhi ekhaya uthi bathenge khona lekhaya babeyitshintsha leyo mali ifike futhi ibe mncane ingakwanisi ukuthi inele.
Ngokuthi kwenhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU inanda bangasebenziyo eZimbabwe selifika kumachumi ayisitshiyagalombili kusitsho ukuthi iningi vele seliphila ngokuthengisa lokhu elikuthenga phandle kwelizwe. Melesito 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedictine Mhlaphoo.